ngamadodi silenjongo yokuthi sibe sigcina laba abantu abagulayo. So ukuthi sihlale futhi kakhulu sifande. Yebo yise, besibona ukuthi laba kumele basiholise basihlalalile abasenzelanga lutho. But kula kuyabe kulo muntu ogulayo oleleyo oyabe efuna usizo. So singathi thina vele khona ukuhamba vele ukuthi siphume emsebenzini ayiso into esingathi siyayithakazelela. Siyabe sifuna ukuthi sihlale khona every time sincedisa abantu. So singabanika lathi isikhalazo sethu sibatshengisele ukuthi kunzima sisibili kubi. Then singabona labo benisipondile kumbe ni bengathi bayasilalela bayalungisa bayenjani njani. Siyadinga futhi lisho. Sikhangele lapho umuntu oyabe uthola usizo esiyabe kumele simnike then sesikhona ingcono sidinga futhi siyencedise.
Elithi uhulumende kumele alungisise izikhalazo zenu phakathi kwamaviki amabili alandelayo. Ngaphandle kwalokho lithi lizakhalala njalo umsebenzi. Khathesi nxa sikhuluma nje, elingathi kukhona yini uhulumende asekwenzile kumbe inkulumo elizenzayo ziyathembisa yini ukuthi uzalikhweza iholo lenu ngendlela elifunayo?
Uma sikhangela umthungameli ukuqakatheka komsebenzi wethu, siyabe sibona vele kungenasizathu sokuthi umuntu eyekile uku-acta ma kuyukuthi sokule situation ifuna iyenze something. Ngibona ukuthi abomongi labomongikazi lamadokotela kumele besebenze kuhle behambe emsebenzini bethole imfanelo zabo. Ambona ukuthi umuntu oright okufanele engqondweni ekwazi ukuthi laba abantu abazenzeli bona bayenzela ukuthi besize umphakathi, besize umuntu oyabe suka khatshana khona le madlambuzi esiza maybe isithi khona uyempilo. So ma umuntu yena lona ebuya uyabe enethemba lokuthi lapha senzike endaweni enzathola khona usizo. So siyabona lathi ukuthi laye nalo umuntu okumele ebone elungisise iy'ndaba zakhona kuyabe kumele vele laye i-acte masinya ebone ukuthi kuyalunga. So thina singathi siyabe sikhangele ukuqakatheka komsebenzi wethu. Then futhi sibe sesikhangele sibe ukuthi le nto esizikhulumayo vele yinto eziyabe singadinga ukuthi singadinga umuntu ukuthi ebuye ezochasiswa mbene into ezisegcekeni nje kuphela ezokuthi imali esiholayo ikhwana nje ama-lofetinga angu-40. Nithi thina silabantwana kumele sibhadale irenti, kumele siyenze lokhu nalokhu, kumele sibhadale ama-medical fees. Sinethemba lokuthi khonoko njengoba labo baresponda futhi bavuma ukuthi hayi lapho sibili ya upamansekile akuhambanga kuhle kumele into zakhona zisingisise. Siyabe sibona ukuthi vele yinto esegcekeni ukuthi bayakusithisa kumele bakulungise masinya. Yikho sinike i-2 weeks zonezo ngoba sikhangelele ukuthi sisebenza labantu abadala abafundileyo abalozelo abalabantwana. So i-2 weeks zonezo ziyabe zibanika i-chance layezo ukuthi benjani belungise amaphutha abo.